Ese Johannesburg, eJohannesburg South, ngiloku ibhizinisana okuncane engikwenzayo, njalo nginokusebenzisana le-Investor of South Africa kuhlelo lwabantu abatsha okuthiwa Young African Leadership Initiative. Ibade ngisebenzisana labo since 2016.
Uhlelo lolu lumi njani? Akusitshela kancane ngakhonokho.
Uhlelo lolu lwaqaliswa ngu-President Obama elenhloso yokwakha njalo lokuthuthukisa ubuthungameli babatsha e-Afrika yonke. Initially lwaluthiwa yi-Mandela Washington Fellowship, luthatha abantu abatsha from amazwe onke e-Afrika abayi-1,000 lubasa kuma-universities lakuma-institutes ase-America. Ngenxa yokuthi ama-applications ayemaningi kakhulu, basebesingcono benza ama-regional centers. So kwasekusenziwa i-regional center ese-Southern Africa ethatha amazwe angu-13 including ama-island o-Madagascar labo-Mauritius. So abantu abatsha laba abayenza i-business, abenza i-civic activism kanye le-public management, bayeza lapha bazohlangana e-University of South Africa bafundiswe ngabantu abaqeqeshileyo abasuka kuma-universities ahlukeneyo anjengabo University of South Africa, Thabo Mbeki School of Leadership.
Singathi wena ubafundisani khonapho?
Hayi, cha, mina bengingafundisi. Mina ngafika ngafunda lapha ngathi sengiqeqeshile, basebengicela-ke ukuthi ngizosiza in terms of ukukoordinata abantu abasha uma nxa bezile kulelo hlelo. So kusukela ngalo mnyaka ngiqeda ngo-2016 ngaqala ukusebenzisana labo ngiku-operations, sikhangela i-logistics yokuhlala kwabo nxa belapha nama-issues of discipline. So yikho lapho engisebenza ngikhona.
Kuyasebenzeka yini khonapho kwele South Africa?
Siyazama ukusebenza Dube, akusafani nakudala. Kwakusiba nenjiva futhi zazibuya ngo-December zifularisha kwelakithi eZimbabwe. Abantu sebehlalele nje ukuthi la e-South Africa kusesengcono. Ungathola khonokho ngumsebenzi, mbeni ungathola amapeninyana, wenelisa ukuthenga ukudla ulala usuthi. Njalo ukudla lapha akubizi njengakwelakithi, abantu bayadla bayasutha.
Phosele ukugcina khonapho-ke utsho ngomsebenzi wakho ukuthi ubona ngani uzajova kuze kube nini?
Well, besides umsebenzi, mina Dube bengikufisa kakhulu ukuthi nxa sisebenza singamaZimbabwean sila, konke sikwenzayo sikhumbule ekhaya, sikhumbule ukuthi ilizwe ngelakithi, ilizwe salitshelwa ngabokhokho bethu abanjengabotongogara, okhokho bethu abanye abojoshua Nkomo, omsika odumiso Dabengwa. Kufanele sisebenze, sisebenzele ekhaya. Lanxa kungaba nzima kanjani, sikhumbule kubana leli elase-South Africa ngelama-South Africans ngasilo lethu. Thina sile lethu esalinikezwayo, kufanele sisebenze sibuyele ekhaya. Nami-ke njengomunye wabantu beZimbabwe nginesifiso sokubana ngibuyele ekhaya ngiyesebenza, ngithuthukise isigaba sakithi elowagwelo. So-ke ngikhangelele khonokho la Mdube ukuthi kwelinye ilanga kuzafanele sibambane njengamaZimbabweans, siye lungisa usupho